indebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 25 lwezi 2019 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhwela kwempupho kuzaletha usizo lwesabekayo phakathi kwabantu, phakathi kwendlala engaka nxa iyavela ikhwele yona ekade iphezulu kangaka, kuza kwenza ukuthi abantu bangenelisi ukuthi bathenge izinto. Kuthi lalezi ezingakakhweli ziza kukhwela njengoba phela akhwelile amafutha ezimota.
Abenhlanganiso yabachola impupho eGrain Millers Association of Zimbabwe bathi ngokuqonga kwentengo yokuthenga umumbu uZulu kumele akhangelele ukukhuphulwa kwentengo yempupho. Ababalisi bathi bazaqhubeka besiya emsebenzini kabili ngeviki ngoba iholo labo lingenelisi indleko yokugada besiya emsebenzini izinsuku zonke. Abenhlanganiso ye-Year to Aid basungula uhlelo lokuhlola lokutholisa abantwana abaphila lokukhubazeka kokungezwa kuhle endlebeni impahla eyenza bazwe ngcono. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Aba kunhlanganiso yomsebenzi wokugaya impupho yeGrain Millers Association of Zimbabwe bathi ngenxa yombiko kahulumende othi kasenelisi ukubhadalela esinye isilinganiso sendleko yokuthenga umumbu okuza kwenza bawuthenge ngentengo ephezulu labo sebebanjwa ngamandla ukukhuphula intengo yempupho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umbiko owethulwe ngabenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe uthi intengo yomgodla wempupho lesisindo samakilogram alitshumi i-10 kg ikhangelelwe ukukhuphuka isuka kumadola angamatshumi ayisithupha i-$60 kusiya kumadola edlula kancane alikhulu i-$101.66. Umnumzana Effort Ncube isiphathamandla senhlanganiso emela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association inakora uthi ukukhuphulwa kwentengo yempupho kuzalethela abantu ubunzima obukhulu, ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele.
Ukukhwela kwempupho kuzaletha usizo lwesabekayo phakathi kwabantu, phakathi kwendlala engaka nxa iyavela ikhwele yona ekade iphezulu kangaka, kuza kwenza ukuthi abantu bangenelisi ukuthi bathenge izinto. Kuthi lalezi ezingakakhweli ziza kukhwela njengoba phela akhwelile amafutha ezimota. Aza kwenza ukuthi yonke into ethwalwa ngezimota ikhwele. Kuza kukhwela omafutha, kukhwela ojukela, kukhwela osepa, kukhwele i-transport, kukhwele yonke into.
Unkosikazi Siphiwe Sithole ongumbalisi koBulawayo uthi inyathelo elithethwe nguhulumende aliqondanga elokuma ukubhadala esinye isilinganiso sendleko yokuthenga umumbu.
Kambe nxa uhulumende ezakhipha isubsidi eyomumbu uthi abantu baphile njani? Ngoba ngabe maybe mhlawumbe lokhu ubekwenze abantu sebevunile le yokuyabe sokungcono, kodwa vele okwakathesi abantu ngitsho labasemakhaya bayathenga umumbu. Kambe kuzadliwane lapha eZimbabwe, kuzathiwani? Thina sibona ngani lele nyathelo elithethwe nguhulumende aliqondanga? Kumele akuhlolisise kuhle khona lokhu abuye afake futhi isubsidi yona le, ngoba khathesi sizathola nzima. Nxa kambe 10 kg yempupho sizawuba i-101.
Unkosikazi Angela Masuku oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi uyazibuza ukuthi sokuyimpi na yokukhuphulwa kwentengo yempahla emqoka.
And futhi sure kathi sokungamandlwanini bakithi, mina ngile abantwana abangu-8 abazukulu bangu-2, impupho vele i-10 kg sidla kumbe 4 days, anenje into ama-100 lazathola ngala mabhonasi lakade sifakele vele sehliyaphela akuselalo. Bakithi hayi hulumende bakithi, sicela ndingenele kathi lapha sokubulawana yini, kuhamba njani kathi vele.
Kusenjalo intengo yamafutha ezimota layo ivuke ikhuphukile namhlanje. Umnumzana David Ndlovu ongumtshayeli womtshova uthi ibhizimusi isisiwa ngoba abantu babalekela emabhasini.
thina ngapha esichova kuba nzima kithi ngendaba yale fuel ekhwele khwela each and every day kusuka kube nzima ngoba sicinga singasakwazi ukuthi sisebenze njani nebusiness yethu iyayehla iyaphansi okulandelayo uzothola ukuthi labantu bagcina vele sebebaleka bengasagadi leyo mchova sebesiya emabhasini manje thina ngapha emchoveni hayi ngani sizahluleka sagcina sesihleli phansi ibusiness izawuwasile ngoba ifuel le ndlela ekhwele ngayo hayi ngeke size silunge thina.
Uhulumende uvele wazisa ngaleli nyathelo ngesikhathi esethula indleko yesikhwama selizwe i-budget ukuthi uzakuma ukubhadalela isilinganiso esithile sendleko yomumbu akade esibhadalela phansi kohlelo lwama-subsidies kodwa lokhu bekukhangelelwe ukuthi kuzakwenziwa ekuqaliseni komnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ababalisi bathi bazaqhubeka besiya emsebenzini kabili ngeviki ngenxa yokungenelisi ukuhamba nsuku zonke ngoba iholo labo lilincinyane. Ngakwelinye icele odokotela labongi labo asebedlula inyanga ezimbili bengaya emsebenzini bathi bazaqhubeka labo ngokutshengisela. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU isithi layo izaqoqa ukutshengisela kwezisebenzi phezu kodaba lonalolu olweholo. Siqoxelo nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo othi akunsuku zatshwala labo batshengisela.
Ikuthi sizama ukuqoqa, sizama ukukhulumisana lamalunga ngendlela okufanele sizenze lobunzima abahlangana labo. Abaningi bayakhumbula ukuthi bekungani kulokhu kukhulumisana phakathi kwethu lo hulumende ukuthi indaba zomnotho ngokuzima izisebenzi ezihlangana labo zingaqedwa ngayiphi indlela. Sake sanika imbono yethu ukuthi ukhanye ngani uhulumende uyethula nje imithetho engazange kebuze kumbe qaphele ukuthi lokho okwethulayo kubangelani kuzisebenzi. So izisebenzi zibona impilo yazo nje ubunzima lo lokho kuqhubekela phambili amafutha singathi ipeturo ebangela ukuthi izinto zonke zikhwele qhubekela phambili ikhuphuka intengo yezitolo qhubekela phambili ikhuphuka akulanto ephumayo kunkulumo ezazikhangelelwe phakathi kwezisebenzi uhulumende abamabhizinisi. Okukhona okwamanje ukuthi izisebenzi kazisakwanisi ke ukuya emsebenzini.
Ye, bakhona abanye abathi inhlanganiso ye-ZCTU ayimanyanisi izisebenzi ngoba nanku otitshala bayakhalala bengapha kwelinye icele odokotela labo sebelenyanga bengayi emsebenzini. Kungela kubambana ukuthi izisebenzi zisebenze ndawonye.
Esikhathini esidlulileyo njengenhlanganiso ke emilela izisebenzi ezithize sibe sikhipha ke imbiko sisimakela labo abaphakathi kwenkinga sike sakhuluma sibili okuqinileyo ngokungatholi odokotela iholo elaneleyo sibasekela sibatshaya ihlombe ngalokhu abakwenzayo. Into esiyenza nxa kuyikuthi amalunga ethu lawo aphathisekile kumbe akhangelane lenkinga lama employers abo.
Alo ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lokhu sikudabalunye siphinde saqoxa lesakhamuzi sakobulawayo unkosazana Tendai Masocha oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC othi uZulu umelele nje ukutshelwa ukuthi angene ezidaladeni atshengisele.
Engingakusho ukuthi u-Emmerson Mnangagwa usehlulekile. Ayikho enye ingazelo edlula ukuthi ukubusa ilizwe vele akukho emthanjeni wegazi lakhe. Seyehlule abantwana beZimbabwe bayadubeka, akulanto endle njengoba la uyatsho, kulobunzima obunye kakhulu, useyehlulekile. Into ayirigayo uyehluleka ukuthi ayisebenzise.
Manje nxa ukhangele ukuzithulela kukaZulu, uZulu engangena ezitaladeni etshengisela, kungakutshengisa ukuthi abantu sebengenwe yikwesaba yini?
UZulu engabe engangena ezitaladini kodwa ubuhlungu ngoba uyakhuluma, uyananzelela ukuthi even ku-social media abantu bayakhuluma ubuhlungu ababuzwayo, bayazi-expressa, ngaze ebatshaye yebo ye ayethuselwa abantu ngoba khona okwakwenzayo konke kuyenzeka ukuthi abantu bengayizi-expressi, bengabeli ilungelo labo, besabe bezizwa ngani kulicala ukumela ilungelo lakho njengomuntu weZimbabwe. Kodwa abantu kabayesabi. Nxa kathesi singababiza sibila abantu bazimisele ukuthi bengangena egwatshweni ngoba okungasikufazele yikuphi.
Manje nxa sikhangele ikakhulu udaba lwabodokotela, siyabona ukubana sebele nyanga sibile ezimbalwa bengayi emsebenzini. Ungathini wena ngakho khona lo?
Into yabodokotela isiphatha kabuhlungu kakhulu, ikakhulukazi sina njengabantu besimama esikwaziyo ukuthi every minute kulo mntwana uyabe elethwe emhlabeni ngumuntu ongumama. So kuyasihlukumeza ukuthi kuya-increase i-death rate yabantwana ababelethwa ezibhedlela. Silahlekela kakhulu izimpilo ebekade singanqabelwa ezibhedlela, sathi impilo zabantu lahleke. Kodwa ngenxa yokuthi silathi abakhokheli abazicabanga bona maqala bengelandaba labantu, sibili kuluhlukuluzo olukhulu kakhulu ngoba bona babesazi ukuthi bengezwa kumbe bengatshaya ngamakhanda kumbe bengaphili, bayaphapha bezilaphisa, kubona vele akubazisi ukuthi kubakhathazi.
Hello ke ngunkosazana Tendai Masocha, isakhamuzi sakoBulawayo oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Imizamo yokukhuluma lohulumende yehlule.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umqondisi wehofisi ebona ngokubhaliswa kwabantu eka Registrar General kumbe umsitheli isiveze ukudana okukhulu ngokwethulwe i-commission ebona ngezamalungelo abantu eZimbabwe Human Rights Commission, ethi ukusebenza kohlangothi lwakhe kugcwele inkohlakalo, esithi lokhu akusilo qiniso. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abekomishini ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission, ZHRC, bethule umbiko wezehlakalo zenkohlakalo e-ofisini ka-Registrar General ngemva kophenyo abalenze phezu kukuma komsebenzi ukutholisa uZulu ingwalo zokuzalwa lozokuhambisa ezama-passport okwenyanga ezintathu ezisanda kwedlula. Uphenyo lolu belujonge ukubona ukuthi linganani inani labantu abangela ngwalo lezi, njalo ukuba bangasizwa njani ukuze bazithole lula. Lolu phenyo bathi luveze umkhuba wenkohlakalo osemahofisini kamsitheli, yiwo obangela ukuthi abantu bengatholi lezi ngwalo kalula. Ekhuluma phambi kwale ikhomishini namhla, uRegistrar General uMnumzana Clemens Masango uthe ungamanga umbiko wekomishini le.
Honourable Chairperson, it is our opinion that your inquiry is no longer investigative, that is seeking to establish the truth.
Sibona ngani ukwenza kwenu akukhiphi iqiniso. Ngokubona kwethu selisilwa lokubangisana lathi. Lokhu elikwenzayo kulisana lohlangothi lwethu. Lingakaqedi selisithi sile nkohlakalo.
Making judgment is a process of what should be anywhere.
UMasango ugcizelele ethi kabasoze bavumele ukuthi ikomishini le ibabuzisise okuningi ngoba ivele yehluleka ekuqaliseni.
As a result, Chairperson, I'm appealing.
Asisoze sivume ukulalela esikubona kungasiqiniso okugcina sicela ukuthi abantu akumelanga bavumelwe ukusebenzisa inhlanganiso ezinjengalezi ukulwa labanye.
We cannot allow ourselves to also to continue to be subjected to this kind of abuse.
Kodwa umgcinisalo wekomishini le umnumzana Lestos Mgwadi uthi umkhuba wenkohlakalo osehhovisini le ubakwazwe ngabantu bonke abakhulume labo elizweni jikelele besenza lolu phenyo njalo balobufakazi obugcweleyo njengekomishini.
Contrary to what you think the process is,
njengekomishini asifuni ukuthi sisho okubi ngenhlanganiso le. Abanye abasebenza kuhhovisini le sacela incwadi kumkhulu wesigaba seHarare wasalela. Samangala ukuthi umsebenzi wenu usungokaZulu loba hhashi.
And section 12 of the Zimbabwe Human Rights Commission Act.
Incwadi echube ngezombusazwe umnumzana John Mleya uthi kulusiza ukuthi uhlangothi lukaMsitheni luyalandula iqiniso elaziwa ngumuntu wonke elizweni oludubo lwenkohlakalo emahhovisini la.
Si umuntu lowo is the new person, umutsha lowo muntu kuhhovisi leyo. Kwakumele yena athi yena akakwazi and uzathola isikhathi sokuthi akhangele ukuthi bekuhamba njani. But mina izinto lezi sihlangana lazo on daily basis. Ngizo izinto esihlangana lazo kule corruption vele kuma-public institutions, not only ku-RG's office but even kuma-public institutions amanye. So uyabe qamba manga uyabe yala indaba ekhona vele uyiqala lake vele i-office le vele kule corruption.
Ngemva kwempendulo kaMgwadi, uMasango walile ukupha abofakazi kukhomishini le esithi bazakhuluma nxa ikhomishini le isizimisele ukusho iqiniso. Kodwa unobhala ugatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Nepera uveze ukuba bazaphendula ikhomishini le ekupheleni kweviki. Ikhomishini le iza kupha abofakazi wophenyo lwayo phambi kwephalamende ngombimbitho ngomnyaka ozayo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
AbeZimbabwe abaphila ngokukhubazeka kokungezwa kuhle endlebeni bakhala ngobunzima abadibana labo empilweni ngoba uhulumende engabaphathisi. Okuninga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Kungalesi sizathu abenhlanganiso eye Here to Aid bemanyenela beGN Foundation bekubone kufanele ukusiza abantwana baleminyaka engaphansi kwelithumi lasitshiyagalombili ukubahlola lokubatholisa impahla eyenza bazwe ngcono. Kunsukwana esanda kwedlula, amakhulu abazali abalabantwana abaleminyaka engaphansi kwelithumi lasitshiyagalombili abaphila lokukhubazeka kokungezwa kuhle endlebeni babuthane emahofisini aweLeonard Cheshire Rehabilitation Center emzini weWestwood eHarare ukuzodinga usizo kungelambadalo obeluphiwa ngabenhlanganiso yeHere to Aid. Unkosikazi Tinotenda Chikunya, umsekeli womqondisi wohlangothi lwezokukhulumisana loZulu enhlanganisweni yeDeaf Zimbabwe Trust, uthi eleZimbabwe aliqakathekisi kangako udubo lwabakhubazeke endlebeni.
Umntana mayezalwa uhlolwa ikhanda, uhlolwa ukuthi ikhanda likhulu kangakanani, uhlolwa ukuthi umude kangakanani. Ungakhangelisisa uyabona ukuthi umntwana akahlolwa ukuthi yezwa yini and akahlolwa ukuthi kaboni lokuthi kakhulume. Isikhathi esiningi umzali uba lolwazi lokuthi umntwana kezwa endlebeni sokudlula isikhathi eside, okubangela ukuthi noma nxa bekulendlela zokunceda umntwana isikhathi yabo sesihambile and lelo dubo lolu yabe lungasasizeki. Indlela zokungenela ziphuza ukusetshenziswa, lokhu kubangela ukuthi kube nzima kumzali ukuthi amukele ukuthi umntwana wakhe ukhubezekile.
Unkosikazi Chikunya uthi eleZimbabwe liyasilela kakhulu kwezokusetshenziswa kwendlela zakulezi nsuku zokuhlola abantwana besesebancane.
Kwamanye amazwe afana leSouth Africa basebenzisa umuntu odumileyo oyabe lohlobo lolu olufana lolo mntwana lokhubazeka ukuthi ancedise lokuxoxisana ukuze abazali bayamukele ukukhubazeka komntwana. Indlela zokweseka lezi azikho lapha eZimbabwe.
Abasebenzisana loZulu kwezempila kahle bakhala ngokuthi uhulumende akaqakathekisi lolu hlangothi ngoba ehlala elwabela imali enlutshwana lapho ehlela indleko yakhe kubudget. Kodwa uhulumende yena uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa ezempila kahle. Unobhala ogatsha lwezemali umnumzana George Guvamathanga utshele umhlangano lentathelo izindaba kusukwana esanda kwedlula ukuba kuzathatha isikhathi eside ukuthi uhulumende enelise ukulungisisa umonakalo khona kwezenotho oyiwo obangela ukusebenza nzima kwezinye ingatsha ezigoqela olwezempila kahle.
This economy has gone almost 15 years of under investment.
Umnotho welizwe useleminyaka elitshumi lanhlanu ungaqhubi kuhle kungekho uthuthuka okuyinto engasoke yalungisiswa uhlelo olulodwa nje olwebhajethi abakhokhela eminyakeni yangemuva baza kufakaza lokho ukuthi isilinganiso sokungamathumi ayisitshiyangalolunye lasikhombisa ekhulwini esingathi i-97% semali ebiphelela kwindleko zakhe kuphela uhulumeni isilinganiso sokuthathu ekhulwini i-3% yiyo imali ebikhangelelwe ukuthi isebenze ukwakha into ezinjengomgwaqo izikolo izibhedlela lokunye nje okuningi iqiniso yokuthi ibinganeli lakancinyane leyo mali
ever be addressed in one budget.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jelisani Ntungakwa uthi uhulumende sewazitshela ukuba umsebenzi wezempilakahle ngowenhlanganiso ezizimeleyo.
Amadoda la kumbeni omama bonaba bakhangelela ukuthi ama-NGOs anjengabo-USAID yibo okumele bencedise ezempilakahle.
Uqhubeke uNtungakwa ethi lokhu kuvezwa yikuqakathekisa kwakhe ugatsha lwezomvikela ukwedlula ezinye zonke.
Thina siyenelisa ukuthi imali naleyo singayithatha ingxenye yangkhona siyengezelele izibhedlela, imithi, imitshina, sonke siyakwazi ukuthi kulohlupho bani. Siphinde sihlumbe iziphezi siqeda lapho sesigijima sesiyokukhala kwabanye. Kodwa thina ngapha amasotsha ethu esuda amboni mina kule kungumcabango wokuthuthuleka ilizwe uyabuqondilo nalo.
Babikwa befika phose amakhulu amathathu abantu beZimbabwe abaphila lokukhubazeka kokungezwa endlebeni. Udokotela oyingcwethi kulolu hlangothi eZimbabwe u-audiographer ubikwa emunye njalo etholakala eHarare kuphela. Usizo lokuthola ukwelatshwa kulolu hlangothi lubikwa lubiza intengo ephezulu kakhulu eZimbabwe. Ngakho-ke abantwana abaphuma emulini eziswelayo bavame ungatholi usizo ezibhedlela zikahulumende bethembele kunhlanganiso ezitholisa lolu sizo kungelambadalo ezifana labo Year to Aid abaseHarare sikhuluma nje bekuhlelo lokuhlola lokutholisa abantwana lolu sizo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kuhlelo Live Talk lamhlanje sikhangela inhlupho ezidalwa ukukhuphulwa kwentengo yempuphu kanye leyamafutha ezimoda. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Inhlanganiso yeMath South Co-op Society esiza uZulu walesi sabelo lakobulawayo ukuthola amanzi ahlanzekileyo isisungule uhlelo lokugebhela abantu imigodi yamanzi. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ebunjwe ngamabasa lonyaka ithi sungule loluhlelo ngemva kokunanzelela ukuthi indawo ezinenge esabelweni sezansi yakwelamandebeleleni lakobulawayo zibhekane lokoma okwesabekayo. Ilunga lalihlanganisa umnumzana Donald Ngwenya ozalwa esigabeni saselubhangwe ekhezi phansi kwenduna unyanga zonke ukuthi lolu hlelo lomphakathi olwenziwa ngumphakathi ukusiza umphakathi.
Into esibheke kakhulu yikuzama ukuthi sisize umphakathi wakithi ngokuthola amanzi, into ehlupha kangaka. Yikho sibuye nalethuba lokuthi sithole amanzi underground ngoba siyananzelela ukuthi isikhathi esesiphila kuso amanzi awasekho, awasatholakali lula. So underground amanzi atholakala, kanti futhi kunzima kakhulu ukuthi umuntu eyedwa ambe umgodi ngezizathu eziningi, kanti together we have seen it ukuthi is very possible.
Umnumzana Thuso Love Momoyo odabuka eGwanda phansi kwenduna uNhlamba laye olilunga lalihlanganiso uthi abazathola imigodi yilabo kuphela abahlawula imali engange 500 rands yokubhalisa leyokuthenga imitshina yokugebha imigodi le. Laba bantu kufanele babe yizakhamizi zendawo ezigoqela iBulawayo, iBedbridge, Gwanda, Insiza, uMzingwane, Matopo, Mangwe laseBulilima.
Siyinhlanganiso yokwakha noma ukukhulisa isizwe ngokugebha imigodi noma ukudrila imigodi yezabelweni zakithi la siphuma khona. Ukujoyina khona kumahala uyakuthintana nami uregister ufake igama lakho sizokunikeza inamba nekhodi, noma ongakwenza ukuthi uvashele i-ofisi lethu koBulawayo kunamba 118 Samuel Pararanyatwa, khona 12 Avenue, khona uzothola usizo mangabe ukhona olifunayo.
umnumzana Ngwenya uthi imali yokuba lilunga ifakwa ebhanga kukade ukuthenga imitshina yokugebha igcinwa ngamagqwetha ukuze kuqinisekiswe ukuthi iphephile.
Siyanxusa kakhulu abantu bakithi ukuthi basondele kule nhlanganiso sincedisane ukugubha lamanzi. Kanti kuzo zonke ama-district esinawo eMatabeleland South from eBulilima kusiyafika eBait Bridge. Bonke abantu banxusiwe ukuthi babe yingxenye yale nhlanganiso ukuze sithole amanzi kalula. Sondelani sibe namanzi, isikhathi esiphila kuso sesinzima kakhulu, amanzi awasatholakali lula.
Okwamanje isimo sokusilela kwamanzi kweMandebeleni sesisibo kokuthi izakhamizi sezilahlekelwa ngumhlambi wezifuyo. Amadamu, imithombo nemigodi sekuchilo kokuthi abantu sebehamba uma ngomude bedinga amanzi. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezomvikela eMelika uDefense Secretary Mark Esper uthi uMongameli Donald Trump umthumele umlayelo wokuthi uEdward Gallagher, isotsha leviyo lebutho leNavy, kumele avunyelwe ukuthiya umsebenzi engehliselwanga isikhundla sakhe laloba eyena ubemxothe umsebenzi ngokungaziphathi kuhle emsebenzini okwenze uSpacer agcine eseqothwa umsebenzi. Isinothi esake saba ngumeya wedolobho leNew York umnumzana Michael Bloomberg usesungule umkhankaso wakhe wokuncintisa kukhetho lokudinga ozamela ibandla lamademocrats kukhetho lukamongameli weleMelika womnyaka ozayo. Isikhulumeli sogatsha lobudlelwano be-Iran lamanye amazwe omhlaba siyalile ukuhlawula intatheli zindaba ephephandaba le-Washington Post izigidi phose ezingamakhulu amabili ngokuvalelwa kwayo okungekho emthethweni okwensuku ezingamakhulu edlula amahlanu. Ngesikhangele zemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu ele Chicken Inn uJoy Antipas uthi ukuphakamisa kwabo isicoco seKasilaga Premier Soccer League lonyaka sekusemandleni kaSomandla ngemva kokunqotshwa kweqembu lakhe ngelebulawayo Chiefs ngempelaviki. Okuningi esikuzweni kuJoseph Njanji.
Abafana beChicken Inn sebetshiwa ngemiklomelo emihlanu liqembu elihlezi phezu kwengalane leCapes United njengoba bona beyale belokhubele emiklomelo engamashumi amahlanu lantathu ngemva kokunqotshwa kwabo nge-3-1 liqembu leBulawayo Chiefs ngomgqibelo phezu kwengalane iqembu leCapes United lemiklomelo engamashumi amahlanu lathoba mnembili ngemva kokunqoba elikwenze eleDynamos nge-1 kanyangensonto endaweni yesibili kuleqembu leFC Platinum lona elilemiklomelo engamashumi amahlanu lesithupha njalo elinqobe leChapungu nge-1 kanyangensonto. Sekusele imidlalo emibili kwemidlalo yalonyaka esigaba sePremier Soccer League efika komlindi uyacina. Njalo umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas uthi bona njengeqembu akusekho emandleni yabo ukuphakamisa isicoco salonyaka.
For us, all we can do is
esingakwenza njengeqembu ukuba sihlale nje silethemba ngoba namhlanje bekumele sidlale ngokuzimisela okukhulu kodwa sikwenelisanga lokhu. Njengoba ngisitsho kodwa asisoze silahle ithemba. Njalo sizabe silokhu sithiye ukuba amanye amaqembu azadlala njani ngoba phela siyakholwa ukuba uNkulunkulu ukhona.
Emidlalweni yeviki lamachumi amathathu lantathu iqembu leCapes United lizadlala lelengezi Platinum Stars kuthi leFC Platinum lizadlala leBlack Rhinos ikanti leChicken Inn lona lizadlala leHerentals. Ngeviki yokucina emidlalo yalonyaka iqembu leCapes United lizadibana leFC Platinum kuthi leChicken Inn lona lizadlala leTel 1. Iqembu leBulawayo Chiefs lithe ngokunqoba elikwenze iqembu leChicken Inn lathuthukisa amathuba alo usinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu njengoba liphakamela ahlala endaweni yechumi lani lilemiklomelo ngamachumi amathathu lathoba mnembili. Emsileni wengalane iqembu leMshwana Stars seliphelelwe ngumphako kusigaba saphezulu ngemva kokunqotshwa nge-3 kanyaya elikwenziwe ngeletel 1 iqembu leMshwana.
Siyabonga Joseph Njanji, isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abenhlanganiso yabagaya impupho yeGrain Millers Association of Zimbabwe bathi ngokuqonga kwentengo yokuthenga umumbu, uZulu kumele akhangelele ukukhuphulwa kwentengo yempupho. Ababalisi bathi bazaqhubeka besiya emsebenzini kabili ngeviki ngoba iholo labo lingeneli indleko yokubasa emsebenzini. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk. Lingakhohlwa indaba zekuseni ngo-half past 6. Thank you.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.